Bengana masiva
wenziwe
manje baba mkhulu
namhlanje koga lomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu namhlanje sikhangele udaba oqhatheke kakhulu ulethulwe uMongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhokho wakhe wayehlala kumzilikazi kamachobani kodwa lapho ecine ehlala lobhengula kodwa abantu babuza imibuzo eminingi ukuthi athi khona nxa wahlala khona ngale kambe kajiyanga umntwana kajiyanga izizukulwane wapho ngobuyela nje ye singakangeni-ke kungxoxo yethu lomnumzana Mbuso Ngwenya sake sizwe-ke umongameli Emmerson Mnangagwa esethula amazwi akhe kuntatheli zindaba khona ngale bhubhu ye okuvulwe khona-ke ibhubhu Berkeleyfield Memorial Museum.
Because asked a young child from Chichi who was brought here in the house of King Zilikazi as a little boy. That was my grandfather Mubenga. The King Zilikazi then changed the name of my great grandfather Mapanzure to Mubenga.
Ukhokho wami odabuka eChibi wafika esigodlweni sikamzilikazi wametha isibongo esithi Mubengo esakhe sasingisa komapanzure.
Ye lawo-ke amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iye ubona njani khonokhu okhulunywa ngumongameli?
Yebo, kambe bengiyilalele inkulumo bengikhona mathupha lami kulowo mcimbi lo ebengikhangelela ukuthi ngumcimbi wokuphakamisa umsebenzi owenziwa ngamaqhawe akithi ayezimisele ukuvikela isizwe. Ase ngizwa-ke umongameli ethinta udaba oluthi yena ukhokho wakhe ombiza ngokuthi Mubengi wathunjwa noma wafika emncane emzimu wenkosi uMzilikazi wakhuliswa khona okuthe ma esekhulile waba ngumunye wamabutho eseyilibutho bayatshela ukuthi kuthiwa waphosa umkonto ngoba leto iqala ikhulunywa ngisho naye kusekela mongameli ubaba kuthi wenda kuthiwa waphosa umkonto wahamba about 60 meters okwakuqala nje ungenza inkulumo ekhulunywe yilaba baholi ukuthi ngiyabona ukuthi kulezinto lapho ezitshayisanayo okwakuqala yikuthi sizakhumbula ukuthi inkosi yethu uMzilikazi yayivele siphuma ezandleni zenkosi uChaka okuyiyo engathi ngesilungu yayi-introducer umkhonto lo mfitshane obizwa kuthiwa yiqwa noma i-asegayi. Manje-ke siyamangala ukuthi manje lo esephosa umkhonto wayethatha kuphi ilokhuzana ama esingathi thina i-commando re-instruction ukuthi kawuphose lowo mkhonto ngoba phela thina sazi ukuthi kwasokusebenza umkhonto emfitshane.
Ye kodwa ngasibika kwisikolapho sibili andisiyakwazi babesenza lama-washu konkana isondo lebhiza nxabe ihlasela kodwa-ke vele umkhonto ungaphoswa lokhona kuphosa umkhonto kwakungakudala ye khonapho-ke kodwa kajiyanga yini inzalo khona ngale emandebeleni ngapho ngokuthi phula kuhlu nje kumba wayengavunyelwa lokuthi abe lo mfazi.
Kuyamangalisa babudube ukuthi kanti iqhawe elalikwazi ukwenza umsebenzi ongakho phela amakhosi akithi adumile ayedume ngokuthi umuntu uma enze ukuqhawa okunjalo bayamklomelisa ngempela ngezinkomo ngisho bemvumelela ukuthi athole abafazi kokunye kona impela endlunkulu wayephiwa umfazi. Manje siyamangala ukuthi kanti waduka njani umkhulu kodwa sekuzovumbuluka eselesizukulwane esingumongameli wethu namhlanje laye futhi okucacayo ukuthi akazalelwanga esayidini yangapha ngoba khuluma isindebele esizwa mhlawumbe omunye umlando uthi ngenze ukuthi udabuka eZambia abanye bethu ngenze ukuthi udabuka ngapha kwelabadonga njengoba la isitonga nje sikhuluma njengoba ekhuluma isona okanti ngapha esindebeleni uyamuzwa nje ukuthi kuyahlileka ukukhuluma kodwa-ke ngoba sasingekho sizathina ayikho into esingayenza kodwa kunenge mpela ukutshayisanayo akhulumayo okunye zingakhumbula bakudiba ukuthi wayeke wathi kweminye iminyaka eyedlula lapho wathena ukhokho wakhe wayebizwa kuthiwa nguhlupheko odubeko njengoba yena namhlanje ebizwa kuthiwa ngudambutho okusho khona ukuthi wanikeswa igama likakhokho wakhe owayebizwa kuthiwa nguhlupheko namhlanje sengumubengo futhi kanjani konke lokho kuthiya imibuzo ngempela asazi njalo ngoba sasingekho kuzathiwa mhlawumbe siphikisana nomongameli kodwa ngempela ngempela lento isimangalisile ukuzwa lokho noma nje kade sikhangele ukuthi sijabule ukuthi umongameli uzokhumbula abantu bakithi. Okunye futhi okuthanda ukuphatha abantu kabi ukuthi umongameli izandla zakhe sasasegazi labantu bakithi ababulala ngempela ngesimo segugurawundi.
Lo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu hhayi-ke sizezwa ukuthi umongameli uzamphendula yini siqhubekele phambili ngodaba lwethu.